yekuliqiniso khona ke kuziliyo sibili ukuthi abantu sebengamachuma amathathu lambili lapha kobula abatholakala bele COVID-19 nxa sithi siyalandela ku ministry ukuthi abantu laba batholakeleyo ngabantu akade bevela ngaphandle kwelizwe osokuthethi nani lelizwe lafika ku 463 ngoba nxa sithi siyahlangana sibulawayo lamanye amadolobho lezinye indawo bangamachuma ayisithupha lambili abantu ababanjiweyo ibulawayo yodwa ingamachuma amathathu lambili.
Manje zona izakhamizi zakobulawayo zithini ngodaba lonalolo, azidleli evalweni na?
Izakhamizi zakobulawayo kakhulu nxa zithi ziyananzela ukuthi inani lelo liyaqansa ikakhulu lelo elayizolo iqanse kakhulu sibe sesinanzela futhi ukuthi abantu baningi asebenyakazela edorobheni lapha phakathi esidikidikini khona khona sokungafaka abantu abaningi engozini ngoba ukuthi sithi abantu labo bavele ngaphandle kuphela mhlawumbe bevela khona abaphakathi edorobheni sebekhona abalalo lelo bhubhane osokungenza ukuthi abantu abaningi bawubambe lowo mkhuhlane.
Ukukhwela kwenani lokhu elabantu abalegcikwane le-coronavirus likubona njani ikakhulu izikolo zingavulwa? Alisoze na likhankasele ukuthi zingavulwa?
Uhlupho esilalo njengedolobho njalo njengelizwe ukuthi abantu abathestwayo kuphela ngabantu abavela ngaphandle kwelizwe. Lapha phakathi ukuthi bangaka abantu abalalo kumbe abangabe belalo umkhuhlane asikwazi ngenxa yokuthi akula muntu othestwa. Abantu bayangena santando edolobheni babhode namalokithi wonke osokungabangela ukuthi izikolo zizathi zivulwa kumemetheke kakhulu njalo nxa sokuvulwa izikolo kumele sikunanzele ukuthi abanye abantwana kabahlali kobulawayo bazavela ngaphandle kwedolobho lakobulawayo. Abanye sikhuluma nje abantwana bangaphandle kwelizwe sekufikeni kwabo sokuzenza ukuthi mhlawumbe babe lalo lelo gciwane kumbe bahlale isikhathi eside besezindaweni lezi lapho okugcinwa khona laba abantu abathe baba legciwane. So ukuvula kwezikolo sibili kungaba ingozi enkulu ngoba kuzakwenza ukuthi igciwane leyo linjani limemetheke kakhulu.